Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngalithona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 17 mhlangula 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani labahlolwe batholakala belegcikwane le coronavirus elizweni ngolwesibili lengezwe ngabantu abane laya kwabangamakhulu phose amane 391.
Kulombiko okuthi thina sincediswe ngamasotsha lamapholisa ukuthi sithathe amahofisi ethu. Ngithanda ukwazisa uMahlabe Zulu ukuthi akula into enjalo. Amahofisi kawasiwo omunye umuntu, kawasiwo okuthi bengakabani, ngawe party, ngawe ama-members.
Umkhokheli webandla le-MDCT, uNkosazana Thokozani Khuphe, ulandula ukuba kukhona abakade bekuqoqa kobulawayo izolo okwenze abezomvikela bahatanise izakhamizi zalelo dolobho.
Obaba ngoba imisebenzi iphelile, imali kayikho ezindlini, baba frustrated. Then i-frustration yabo sebeyiqedela kithi thina omama. Lama ngikwazi ubana kusasa sengingabulawa, ikakhulu omama esingani siyavuka sesiyaphandaphanda laphana ngoba umuntu uyabe cabanga ukuthi wena uphethe imali.
Abesifazana abadabuka eZimbabwe abaseSouth Africa bathi sebephilela evalweni ngemva kokuqonga kwezehlakalo zokubulawa kwabesifazane kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inani labahlolwe batholakala belegcikwane le-coronavirus elizweni ngolwesibili lengezwe ngabantu abane laya kwabangamakhulu phose amane 391. Leli nani ligoqela abantu abangamachumi amahlanu lane 54 abasinde kulesi sifo esesibulele abane. Abane laba ngabanye babagcinwe endaweni ezichiyeneyo zelizwe ezama quarantine centers abaphindele ekhaya bevela kwele South Africa. Asebehloliwe ukuba le gcikwane le coronavirus loba hachi lokhu laqhamuka elizweni ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane phose amachumi ayisithupha 59,794. Emhlabeni jikelele abalegcikwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula eziyisitshiyagalombili 8,297,055. Kuthi asebebulewe ileli gcikwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amane i-446,872. Abasinde kulomkhuhlane bayizigidi ezedlula ezine i-4,374,332 kubika abenhlanganiso e-Worldometer. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe ligcikwane leli sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 259,036. Labulala inkulungwane phose eziyisikhombisa 6,999 kwasinda inkulungwane ezedlula ezilikhulu 118,472 kutsho abenhlanganiso ye-African Union.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Afrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES-5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele la ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ukuvinjwa kukaZulu ukungangeni edolobheni lakobulawayo izolo sokudale imibuzo eminingi ukuthi bekusenzelwani. UZulu obehamba ngezimota kumbe ngenyawo bephendukiswa emakhaya. Lanqabe kulembiko yokuthi bakhona abachayiweyo ngamasotsha, iStudio 7 ayenelisanga ukuthola lobo bufakazi. Lize lachona izolo abantu lokhu bevinjwa ukungena edolobheni. Lamhlanje kubikwa isimo sifana edolobheni leKhwekhwe. Kobulawayo abanye bathi kungaba kubangelwe imbiko ethi kulaba sakhulayo kade befuna ukutshengisela bekhonona ngokoma kwempilo. Kodwa iStudio 7 ayenelisanga njalo ukuthola lobo bufakazi lokuthi ngubani obevele eqoqa ukutshengisela lokhu. Abanye ngabathi mhlawumbe kukhona ukuchaya amanzi njengoba ibutho like lathi kulembiko yokuthi bakhona abafuna ukuqoqa umgenqulambuso kumbe ikhu. Abanye njalo ngabakade besithi mhlawumbe ibandla leMDCT lifuna ukuthatha amahofisi ebandla leMDC Alliance kobulawayo njengalokhu okwenzakala eHarare. Umkhokheli webandla leMDCT uNkosazana Dokozani Khuphe ulandule ukuthi kukhona ibandla lakhe ebelikuqoqa kobulawayo. UMakhuphe utshele iStudio 7 ukuthi yena ubevele engekho la kobulawayo eseHarare.
Ngizwile njalo ukuthi kulombiko okuthi thina sincediswe ngamasotsha lamapholisa ukuthi sithathe amahofisi ethu awe Harvest House. Ngithanda ukwazisa uMahlabe Zulu ukuthi akula into enjalo. Lawo ngamanga aluhlaza tshoko. Akula into enjalo. Abafana bazingenele kuhle lathi saba lomhlangano wethu omhle unye okumangalisayo emahofisini, ngokuthi amahofisi ngawephathi. Amahofisi kawasiwo omunye umuntu, kawasiwo okuthi umbengakabani, ngawephathi, ngawama-members. So akula socha, akula pholisi elisincedisile sisihambele sodwa. Khathesi kunjenje mina ngiseHarare ngizwa kuthiwa kugcwele amapholisa akobulawayo, lamasotsha okumele esincedisa ukuthi athathe ihofisi yakobulawayo. Bakithi zihlobo zami Mahlabe Zulu omuhle, lawo ngamanga aluhlaza tshoko. Akula izinto ezinjalo. Thina siyiphathi engafuna udlakela. Thina siyiphathi efuna ukuthula. Esikwenzayo thina njenge-MDCT, sifuna ukuthi sisebenzele isizwe, sisebenzele amaZimbabweni wonke ukwenzela ukuthi babe lempilo ezinhle. Sifuna ukuthi abantu babe lemisebenzi, babe lokudla, babe lezibhedlela ezinhle, ezilamadokotela, lemithi, lezikolo, abantwana bafunde, babe lemisebenzi. Yikho esikukhangelele thina khona lokhu njenge-MDCT.
Amalungiselelo omhlangano omkhulu weCongress wona ahamba njani? Njalo ungasitshela ukuthi selilayo yini indawo lizayenzela khona, njalo ama-data khona selilawo na?
Ngikhethe abanye abangena njengama-deputies ku-standing committee ngokuthi ngile mvumo ekuthi ngenze khona lokhu. Ungakhangela isisekelo so constitution yethu ye-MDCT iyathi ukuthi u-president uya-appoint ama-deputies. Okuqala udeputy engim-appointileyo ngu-Gift Chimanikire osengu-deputy organizing secretary, kube sokubuya ubaba u-chief Ndlovu osengu-deputy treasurer general, kubuye uKhaliphani Phugeni osengu-deputy spokesperson, kubuye uManase Tswangirai osengu-director of elections, kubuye uGandhi Mzingwa u-deputy director wama-elections. Sibe lomhlangano omuhle, i-youth ibikhona, i-women ibikhona. Sesiqalile ukulungiselela i-extraordinary congress leyo okumele siyenze. Khathesi sibhizi singumaphasaphasa silungiselela, sibone ukuthi ama-delegates okumele ukuthi abuye aka-2014 asekhona. So wonke ama-province sikhuluma njenje khathesi babhizi bayenza khona lokhu. And ngithanda ukuthi khona amaningi ama-province aselawo amabizo nalawo. So sesilungiselela ukuthi extraordinary congress le ibe khona.
Lo ngumkhokheli webandla le-MDCT uNkosazana Dokozani Khuphe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Imizamo yokukhuluma lamasotsha lamapholisa yehlule.
Le
iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270, laku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 PM sitholakala ku 909 medium wave la ku 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave.
Lokhu bekhala abantu elokitshini leluveve kobulawayo abathi ikhansili yehluleka ukuncedisa abafelwe izihlobo njalo lokubanika imithi yokuhlambulula amanzi aphuma empompini zabo. Abanye sebesebenzisa ijik ukwenzela ukuhlambulula amanzi. Bathi kunzima lokungcwaba ababulewe isifo sohudo ngenxa yokuswelakala kwemali. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lo nkosikazi Abiba Phiri lo nkosikazi Current Sibanda. Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zedolobho lakobulawayo ebezingadobhi omakhalekhukhwini.
Hayi, amanzi sibili liqiniso, amanzi over 2 weeks athe amanzi ekhona, but amanzi angikhona abuye engcolile.
Liyawanatha kumba liwanathi?
Akathesi sesenza okokubhoyila ukuthi sikwanise ukuwanatha, sisezazayadinga la majiki ukuthi sifake phakathi, siyabhoyila bese sifaka le jiki phakathi ukuthi sikwanise ukuthi lathi kungasiphindi futhi okwasenzayo.
Manje ijiki ayisozililimaza eziswini lapho?
Ukuthi uyakuzama ukuthi ungxeye ungaba ngcono sifaka mbijana ngoba uyakusesesaka ukuthi kuzaphinda futhi njona amanzi angikhona awusatrust phela ukuthi konkona sokuright njengoba sekubanga ukuthi mbe asetreatiwe yini kumbe sokunjani asazi ukuthi kwenzakalani.
Yebo,
sesifomukuzodlela nje njengokwethu ukuthi njani siseve abantwana.
Yes, singathi-ke abagulayo banjani kodwa?
Abagulayo kulokho kusukumemetheka sibili, abantu kade bethwalwa izolo, abanye besiwe ezibhedlela. Nanamhla lapha kulokhu zeni kulo usisi ofelwe ngumntana kasisi wakhe ukuthi lizizwele kuye ukuthi uhamba njani lapha esibhedlela lobefika umntwana lapha azafike esikhathini sokuthi edlule. Ngendaba yena le yamanzi
ulaye khonapho umama?
Ye, ukhona.
Igama lakhe kuthiwa mbani?
Ngu-Current Sibanda.
Eh, wathi ngikhulume laye?
Yebo, ukhulumani baba.
Ngumama u-Current Sibanda, linjani mama?
Ninjani lan baba?
Hayi, siyaphila. Sizokuthiwa kubhubhe umuntu ngkhaya, akusitshele ngalokho, kuhamba njani?
Indaba leyo yathi iqale yacala ngamanzi amhlaka-17. Amanzi lawa kuyavile ezingcolile, lawo sithi uma wanatha vele uhluzisisu sixhwada nothi wokudlala sigijima isisu. So uyakucabanga ukuthi into ephangisa ukuphiyela njengoba isisu ziyake zibuye zidlule. But into yangikhona yasuke yagcine si-overdue ukuthi lawo usuke ukuthi lapha akusela plani, ngapho uyabungela mali endlini ukwazi ukuthi izibhedlela ziyakhosta imithi yangikhona ngozithengelayo. So we'll call someone okathani ukuthi azame ukusiphathisa ngani ngemali yokuthi abantwana bezibhedlela ngoba sebeyi-forward sibilele phansi, including ukwabo abantwana kadilele la phansi. So lona ngesikhathi ethumela imali sigijimisele umntwana ku-24 hour, masivela ku-24 hour umntwana lona wangani hayi ukudla, but they to lose i-appetite, they to lose i-weight. Izinto eziningi vele bese siqalisa ukuba nama-symptoms afana ifana ukungasa-understand ukuthi sisangibona simi njani. Lo mncane sine sesimbisela futhi ukuthi simbisele esibhedlela straight empilo, unfortunately kasakwanisanga ukuthi afike ngale mpilo ahlale ukudlulile. Then laba abayi-2 yibo abasesibhedlela labo.
Singathi nxa sukhangele khonapho udubo lolu lukhahlameza kanganani abantu khonapho-ke eloveni?
Anjengoba ukukhahlameza so lokuthona ngisithi ngiya-explaina ngendlela endabuke ngakhona ngoba nxa kade kungabantu abalesiphathwa abale-care, bekufanisa nxa umuntu uqala ukumtshela ngendaba yamanzi kungabi izinto endulo zokuqhawulisana zokuzwisana ubuhlungu. Ngoba amanzi la athi eqala ukubuya vele bahamba bayakhuluma esithi kansila abantu e-housing office bekhuluma ngawo ukuthi awukho right, kodwa satshelwa ngezikweredi zamanzi ukuthi lonke lapha libuya lizokhuluma ngamanzi lezikweredi. But unfortunately right, nxa abantu belezikweredi do they have to pay ngama-souls abo yini ukuthi sofanisa sife ngendaba zezikweredi zamanzi? Yinto eyizwisa ubuhlungu ngoba abantu baya.
Lezo yizakhamizi zeluveve ezixoxe loGibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulendini bokuqhuba zokuxhumana obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Izakhamizi zeGwanda ziveze imbono etshiyeneyo ngodaba lokuguqulwa kwesekelo sombuso okudinga ukwenziwa nguhulumende webandla leZANU-PF olwe-Constitutional Amendment Bill No. 2. Lokhu kuphuma emhlanganweni wokudinga imbono kaZulu okuqutshelwe edolobheni leGwanda izolo. U-Albert Ncube usipha lolu daba ekhona le eGwanda.
Izakhamizi ezingene umhlangano onanda ngamaqembu ukuze kwenqatshelwe ukumemetha kwegciwane le-coronavirus bezingavumelani lenguquko edinga ukwenziwa kusisekelo sombuso welizwe. Ezinye zisithi kuqondile okuthenziwe kodwa ezinye zisala. Abangafuni linguquko abathi lokhu kuzadala ukuthi umongameli welizwe abe la mandla amaningi kakhulu. Umnumzana Dingilizwe Malinga Ndlovu uthi akudingakali ukuthi isisekelo sombuso esikhona siguqulwe.
Ngoba it seems it wants to suit one person than amazimbabweans wonke. Let's put people first, not politicians first.
Okusekelwe ngunkosikazi Imelda Mgambe othi uhulumende kusamele aqala alandele umthetho khona athi ukuthi agijimele ukuguqula izinto.
Sayenza ama-elections last time. Ya bafakwa abantu ku-PC but lakathesi abazange babespond in.
Kodwa abanye abafana lo mnumzana Rito Mpofu bathi kuqondile ukuthi kuguqule isisekelo sombuso lesi ngoba kukhona okungaqondanga.
Nxa ngingupresident asozinyekhethelwa nguye ukuthi uvice wakho nguye. No, kufanele ngithi uvice wami nangu engimdingayo omtozasekela nangu ukuze mbone ukuthi ngisebenza njani to govern this country. Asoze mfunga ukuthathelwa umthethelwa kube kuthiwa nangu umuntu ubusa layo. No, I can't.
Umnumzana Nkosikhona Dubo ngumfundisi uthi loba besamukela ukunanzelelwa kwabatsha labomama kule nguquko so isikhathi sokuthi labo bangene kwezombusazwe.
But ama-churchi sizaze sikukhangele nini ukuthi kanti kuzangena nini abafundisi ephalamenti? Siyabafuna ephalamenti, ungababizi kuphela sokunemfa, sokune-national prayer.
Abanye abafana lo mnumzana Ndaniso Mpande bakhale ngokuncindezelwa ukuza kulo mhlangano kulandelwa ukuvalwa kwemigwaqo engena edolobheni ngabebutho lamapholisa.
Abanye bahambe besemabhuthini, abanye bavuke ekuseni, abanye bafohlile, abanye bayenzeni ukuthi bezozofika khona. Asikwazi ukuthi kubangelwe yini khona okuyinto yama-roadblock le.
Umgcini sihlalo wekomidi yephalamende ebona ngokubunjwa kwemithetho umnumzana Meshack Mataranika uthi imbono kaZulu le izasetshenziswa ekuphumeni lesinqumo esiqondileyo ngalolu daba. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Live Talk lamuhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukwenziwa izizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni ukunceda kumpi yokulwisana legcikwane le-COVID-19 ekhaya. Kodwa likhumbule zihlobo alisozele nelise ukungena kuhlelo ngocingo ngoba sisebenzela emakhaya ngenxa yaleli gcikwane. Singakangeni esigabeni esilandelayo besikhangele esivela kwamanye amazwe.
Umongameli Ibrahim Boubacar Keita weMali uthi usezaqalisa inkulumo zokuvumba uhulumende womanyano kulelo lizwe kulandela ukutshengisela kwenkulungwane lenkulungwane zabantu esigodlweni eBamako besithi bachiye umsebenzi. Ukhetho lokudinga umongameli eUganda luzaqhutshwa phakathi kukazibandlela noNhlolanja ngomnyaka ozayo. Njalo ugatsha olubona ngokuqhutshwa kokhetho kulelo lizwe soluvimbe imihlangano yokukhankasa lusithi abantu kufanele besebenzise imisakazo ukwenza lokho.
Uhlelo lwethu lapho esiqoxa khona lezalane zeZimbabwe esihlala phandle kwelizwe esiqoxa lo nkosazana Lindiwe Moyo oyevakajele
kwele South Africa kungakaqali ukuvalwa kwamazwe kulandela ukuqhamuka kwegcikwane le coronavirus.
Hayi, South Africa kusho ukuthi mzike ngoMarch izovisita njene wase kwaqali lockdown.
Manje ukhangelele ukuthi uyaphenduka nini ngaphele lockdown kumbe uzayacela njengalokho kwenziwa ngabanye ukuthi bacele bahanjiswe ekhaya.
Mina ngalesi sikhathi njengoba ngikhuluma ngisonthe Rustic Bank so era singbeke angubona umuntu wangifana lokuthi manicelani ngayenza njani
manje ekhaya awuthiyanga abantwana
ekhaya ngilabo abantwana sibilini labantwana bangu-5
hey manje baphila njani ngalesi sikhathi umama engekho
akunzima siyem kunzima
manje khona ngapho sikhuluma nje uphila njani njengoba sizwa kuthiwa abavela eZimbabwe abaphiwa uncedo lokudla njengezizalwane zakhona ngapha
lapha kunzima so siya ngokuthi abantu ohlala nabo ngabantu abaphila njani nala esindaweni elihlala kuyona hlala hayi ngabantu impela ngoba uyakhona ukuthi kwabanye ungakhona ukucela e-peace job wakhe uyenze kwambe bambele ukhona bekukhulela ama-R100 and then bese siya ekubhadaleni rent hayi abahluphi
ngombono wakho ubona ungani uzaphenduka yini khona ngapho uzodinga umsebenzi lanxa i-COVID-19 isipheli.
Hayi, umbono wami awuthi ukuthi ngajika kwele South Africa ngoba ubaba upresident wangikhona ulobandlululo khona manje amaZimbabweni agcwele ancedisa kodwa akabasizi ngalutho abakhe abantwana uyabasiza ngokudla ngemali thina asikanto esisizwa ngayo kodwa lathi sincedisa kokulu
kodwa nxa uqathanisa impilo yakhona ngapho leyekhaya ubona engcono engeyiphi
le ingcono ikakhulu ngapha endaweni engiye-Rustic Bank ngoba i-Rustic Bank yikho ngisisho ukuthi uyawuhleli labantu uyabe ungahlalanga njengase-South Africa ngapha kungani ukuthi aya impilo mpela e-right ukuthi avuma ungathoni ithuthile bazozihlalela khona ngoba impilo yasekhaya hayi
liyenzani ukuzivikela ku-COVID-19 le eyabuyayo liyagqoka amamaski njalo lingahlangani labanye nakhona ngapho e-Rustic Bank
yeye amamaski siyagqoka ikakhulu uma siphuma sisiya emashopu eziphaza lapho e-Rustic Bank kunganaka abantu bangikhona bahlala nje kungamadwalada bezivalele ezindlini zabo sobandula abantu noma kungakafiki i-COVID-19 asobantu abantu abaphithizelayo kumbe ngaphandle kumbe kwabaphuzayo kodwa iningi langikhona abantu basezindlini zabo bazihlalela baphumeli phansi
manje nxa ukhangele wena ubona ungani uzaphenduka nini ekhaya ukuthi lokhu kuyadlula nini
hayi lokhu angeke ngitsho ngakhuluma amanga sibili ukuthi ngathi ukuthi kuyadlula nini ngoba into ekhona i-border kumele singabona ngebhodi ukuvula kwebhodi because abo sibona khona ukuthi ibhoda uma ingavula sikwazi ukuthi ungaplana njani so at least ibhoda uma ilokhu isavaliwe sokunzima
zona izizalwane zeZimbabwe ziningi yini khona ngapho e-Rustic Bank
anjengangapho e-Rustic Bank kuyethu ngoba kugcwele amashona too much abantu abathina esikhulumayo hayi siyabalwa but iningi langikhona ngamashona wonke odiresta la e-Rustic Bank
lo ngunkosazana Lindiwe Moyo isizalwane seZimbabwe esavalelwa kwele South Africa ngemva kokuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus ubexoxa le-Studio 7 esedolobheni le-Rustic Bank kwele South Africa. Abesifazana abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi sebedlela evalweni ngemva kokuqonga kwezehlakalo zokubulawa kwabesifazane kulelo lizwe selokhu kuvalelwe abantu abaningi ukuphuma ezindlini kusukela ekuqaleni kwayona le inyanga. UBenedict Nhlapho usiphalo ludaba eSejohannesburg kwele South Africa.
Usehlakalo esanda kwenzeka owesifazane leminyaka ephose ifike amachuma amathathu 29 ukwaziwe isidumbu sakhe sadojwa egangeni elokishini leSoweto eJohannesburg. Lokhu kwenzeke ngemva kwelanga elilodwa kungcwatshwe unkosazana Sekofatso Phule. UPhule okwase kusele inyanga ihodwa ukuthi abelethe isidumbu sakhe sitholakele sigwaziwe silenga esihlahleni elokishini leRoodport eJohannesburg. Epitoli isidumbu sowesifazane leminyaka ephezulu kwamachumi amane 42 sitholakale singaselazo ezinye izitho. Kanti wesifazane omunye eCape Town uqunyaqunywe izitho zakhe zomzimba zagqitshwa esikhwameni. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Sibonkosini Ndlovu uthi njengabomama sebephelelwe ngamacebo ngoba ezindlini bayabulawa kanti laphandle lakho bayabulawa.
Sisuka sibulawa ngabantu esibathembayo esibathandayo esibasondezileyo empilweni zethu kubuhlungu njalo kuyahlasimulisa umzimba ngoba awazi ukuthi kusasa wena uzovuka uphila yini. Asazi nokuthi sibulawelwani ngoba izinkinga ezikhona izinkinga zomhlaba. Inza asilawo amandla okuzilwela ngoba singabomama. Kungenza ngizizwe ngingaphephanga ngitsho.
Nkosazana Cynthia Dube enhlanganiso yemthwakazi Charity Organization uthi ukuvulwa kotshwala ngemva kokuvalwa okwenyanga ezimbili lakho kungathi kube yimbangela enkulu yokubulawa kwabesifazane.
Omama abaningi bayahlukunyezwa, abanye bahlukunyezwa ezindlini, abanye nje ngaphandle. Omama abaningi babulewe, okungenza lami ngicine ngingasazazi ukubana ngiphephile yini. Obaba ngoba imisebenzi iphelile, imali kayikho ezindlini, baba frustrated. Then i-frustration yabo sebeyiqedela kithi thina omama. Lama ngikwazi ubana kusasa sengingabulawa. Ikakhulu omama esingani siyavuka sisiyaphanda-phanda laphana. Ngoba umuntu uyabe cabanga ukuthi wena uphethe imali.
Esinye isizalwane seZimbabwe unkosazana Blessings Dlovu osebenza kule South Africa ukhuthaza umama ukuthi basukume bazivikele njengoba kukhanya umphakathi lamapholisa sebehlulekile.
Asizameni bomama ukubambana. Sizame ukuvikelana ngoba akusekho ongasivikela. Ungeke wazi ukubana umuntu oyindoda oseceleni kwakho ukucabangelani. Funa kusasa nguwe okumele uvuke ufile. Hlala ule number zamapolisa eduzane. Try by all means ukubana utshele umuntu oseceleni kwakho ukuthi lapha sekusenzakala lokhu kwenzela ukuthi uthole ukuvikeleleka.
Lezehlakalo sezijiye umongameli Cyril Ramaphosa ezonde eganono wabo.
This is a totally unacceptable.
Lezi yizenzo zokuthliwa okuzafanele ziphele nya njengamanje.
In the fight against gender-based violence.
Kodwa abalwela amalungelo abesifazane bathi kulabo abavele sebelahlekelwe ezimpilo zabo lamazwi awasasizi lutho. Melestory 7, Johannesburg, South Africa, ngingu Benedictine Hlapho.
Kwezemidlalo iqhubekela phambili namhlanje ntambama imidlalo yenguqu elizweni laseNgilandi ngemva kokumiswa okwensuku ezilikhulu. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usiphalo ludabanga ugcweleyo ekwabulawayo.
Umfundisi uJet Masimoyo nguye ophiwe umlando wokuthenga lokuhambisa impahla lezi eziphiwa sebegugile abasendaweni yehabani yesigodini, njalo uthi lokhu bakwenze ngemva kokunanzelela ukuba isimo se-lockdown sitshiye abadala bekhangelane lendlala.
Siye sacabanga sabumbana siliqembunyana elasemzingwane district sakunanzelela ukuthi isimo lesi sikuso namhlanje kasikho kahle hle, ukudla kakukho, kakutholakali, kunzima ebantwini bonke. Saqoqana sisebenzisana leqembu, iqembu lethu ihabane football club. Sasesithi kungcono siyenze okungama parcels lathi kubazali kakhulu abantu abadala abayi 75 ehabane khona phana
abaphatheke ukuqoqela imali yokuthenga ukudla lokho okuphiwa abadala basehabane ngababalisa uThembani Mpofu, uFranklin Sibanda, uSneyiwe Ncube, uSingatsho Mpofu, uNtombi Futhi Thusi, uQueen Thami, uPrince Gumbo kanye loQaphelani Sibanda. Iqembu lehabane Pirates Football Club lidlala kusigaba seZifam Matabeleland South Division 2, njalo nyaka nye liqede lisendaweni yesibili engalaneni yemiklomelo ngemva kweqembu leTalent Vision Academy okuyilo elithole ilungelo lokuyadlala kusigaba seZifa Central Region Division 1. Kule mibiko kodwa ethi phambilini kokuqhamuka kwegciwane le-corona, iqembu lehabane Pirates bese linxuswe izinkokheli ze-Central Region Division 1 ukuba lithathe indawo etshiwe liqembu leDainderi, lona eliziphumele lodwa kuligi leyo. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo ekuseni ngo-6:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.